Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 Mfumfu 2021 ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bakobulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu eye-breast cancer month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imhloliso ole-continuous learning assessment soluphazanyiswe yikuqhamuka kwe-COVID-19. IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu bakobulawayo bamanyane labanye emhlabeni jikelele ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu eye-breast cancer month. Injongo yalo mkhankaso ngeyokukhuthaza abantu ukuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusesemasinya.
Abasila kulomkhuhlane wemvukuzane yebele abebandla lezapho baqoqe umkhosi enkundleni yebulenjini eye-WhatsApp ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane. Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzapho ongomunye wabasila kulimvukuzane yebele eminyakeni engamachumi aphosi afike amathathu edluleyo uchasisa ngomkhankaso abawusungule namuhla.
Injongo yayo ibikufundisa abantu ngemkhuhlane wekhensa ikakhulu umkhuhlane wekhensa yabo yevele ngoba inyanga le njoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yevele yabo mama. Imithi isidula kunye umangalisayo njalo kayibonakala. Njalo lokunye kade sikhulunywa sikutshelwa ngodokotela okunjengama mammogram kuyadula kunye okumangalisayo njalo kakukho endaweni eziningi. Nxa umama ephuma echolosho ephuma egwanda ephuma endaweni ezithiyeneyo kuzafanele ukuthi azafika kobulawayo ukuthi azenziwe leyo mammogram ngoba eHarare ayekwenza leyo mammogram. Kungaba kuhle ukuthi into ezinjengalezo zibe khona ezabelweni eziningi.
Udokotela Mkandla uchasisa njalo ngembali yohambo lwakhe lokuhlaselwa yilo mkhuhlane.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazi ngomkhuhlane wemvukuzane. Mina ngafunda esibhedlela sempilo, ngafunda ezibhedlela eziningi elapho kwakufundelwa khona ubunesi. Kodwa into ye-cancer, i-breast cancer ingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngama-cancer athiyeneyo, nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Phophi Chikonyi owahlaselwa imvukuzane yebele eminyakeni eyithoba mnemibili edluleyo wasila uthi udubo yikuthi abezempilakahle labo abaselathando lezigulane.
Mina udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhuyana okungaphezu kokwethusa. Wantshela wathi nayena semphuze kakhulu so fanti nje andithatha angenzi i-operation angikhiphe ibele angaqeda mvake ku-chemotherapy. Nxa ngingaqeda i-chemotherapy senzalinda ngoba kule list eseHarare labantu abaningi nengakhulu engxenye by the time mine yami 10 ifika ngiyabe zivele sengifika kudala.
Uqhubeke ethi eZimbabwe indleko yokwelatshwa iphezulu kakhulu nxa kuqathaniswa laseSouth Africa.
Emntwini owangapha eZimbabwe ziphansi ngoba lapho bona ama-South Africans ababhadala khona 50 rand, mina ngibhadala 136 kodwa nxa ngiyikhangela ngihlolisisa mbona ngani imali ephansi kakhulu ngoba ngemva kwakho khonokho ngiyaphiwa amaphilisi wonke engiwafunayo ngiyaphiwa konke nje imitshina yonke sengingene imitshina imihlobo lemihlobo kodwa bayangelapha ngingathi ibhili yami yayisifike kuma 27,000 khona ngale South Africa but abangihlukumezi bathi uza kuzikhiphela so bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi 1000 rand kwesinye isikhathi ngifake 500 kwesinye isikhathi ngifake 700 kwesinye isikhathi ngilokhu ngisenza nje njalo njalo iyazazi ukuthi ndlespirit
unkosikazi Molly Richardson oseleminyaka eyisikhombisa waphepha kulo umkhuhlane laye ukhala ngendleko yokubhadalela ukwelatshwa ikakhulu emhlubulweni wemandebeleni
sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho le mithi esiyisebenzisayo iyadura ayichiphanga okwakhathesi sokuwesi ngoba si-equalile from lapho ekadiveli khona and sebefuna i-forex esingelayo besicela ukuthi singasali kwabanye bethu sasibone abanye khona le eharare bencediswa i-cancer association thina asincediswa
Umnumzana Titus Chikonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane.
Kulonzimanyana but into efunakala kuphela ikuthi khona abantu babambane. Nxa usuke wafikela ngoludaba olunje kufunakala ukuthi abantu babe ndawonye kunzima ukukhona. Umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu ungazani umkhuhlane o-expensive very expensive ye awuyadla uyadla sibili ngoba khona njengoba kunje sitshitsha e-South Africa almost every ngathi after a month or so or after a few months we are back to South Africa and the medication siyayithola ngona hayi kutsho ukuthi kuba lo nzima and the treatment nxa bekutreat-a futhi kutsho ukuthi abantu abangasibo bangikhona ngale ba-charge izimali eziphezulu kuyedlula bona oba abantu abazali e-South Africa iza kwezinye indawo
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-Breast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lumkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalumkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungelambadalo ezibhedlela zakobulawa e-UBH lempilo Central Hospital. Indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye-breast cancer ithi Buddy Up to Beat Breast Cancer. Uzulu ukhuthazwa ukuba abambane ayehlolwa njalo athole ukwelatshwa masinya. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ele Zimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo. 2.3 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili, i-first dose le-second dose, kubika abogatsha lwezempilakahle. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imihloliso ole continuous learning assessment soluphazanyiswe yokuqhamuka kwe-COVID-19 kanye langeziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uhlele ukuthi uhlelo lwekhala luqale lonyaka ngenhloso yokuba abantwana bathole ithuba lokuthola iminye imiklomelo engaba yisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% phakathi komnyaka, kuthi enye ingxenye yemiklomelo isuke ekubhaleni imihloliso. inhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ iyalusola kakhulu lolu hlelo langendlela oluhlelwe ngayo isithi isikhathi efaqedwa kwabantwana bengekhaya ngeCOVID-19 lockdown siza kwenza kube nzima ukuba abantwana bancedakale phansi kwalo. Umeli we-PTUZ umnumzana Vusi Muzi Mahlangu uthi kabavumelani lohlelo lwekhala.
Nanzelela ukuthi uhulumende useqhubekele phambili wafaka ingxenye yezemfundo le ebizwa ngokuthi Continuous Learning Assessment, CAL. Kodwa ke ngombono wami, ngombono wethu njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, sibona ngani ke linto yona into enhle ukwenzela ukuthi ke abafundi bahlolwe ngokupheleleyo. Kodwa ke indlela efakwa ngayo mbona ngani umhulumende uyaphambanisa kakhulu. Sikhangelele ukuthi khathesi akuzange kube lamalungiselelo aqondileyo ukuthi abafundi bafundiswe kuhle continuous learning assessment. Njalo nje lababalisi kabazimiselanga kakhulu njenga balungiselanga kakhulu ukuthi benze umsebenzi.
Umnumzana Themba kuye Mabhikwa owenye inhlanganiso njalo yababalisi Amalgamated Raw Teachers Union ATUS uthi iningi lababalisi vele kabatholanga imfundiso eneleyo ukuthi balusebenzise njani uhlelo lolu.
Thina njenge ATUS sithanda ukucebisa uhulumende eqala ukukhuluma ngekhala continuous learning assessment umnyaka wonalo benza ama workshop ukuba i continuous learning assessment le kwakumele iqale kanye le curriculum entsha ngoba iyingxenye yayo. Kodwa ke uhulumende sehambe phambili ngokuthi ikhala isebenze lonyana. Siyibona term esivule lona elokubhalwa kwemhloliso ka grade 7 olevu le-A-level.
Uqhubeke esithi abantwana abafunda emaphandleni baphazamiseka kakhulu ngokuvala kwezikolo ngenxa ye-COVID-19 lockdown.
Ngingaka i-COVID ivele ivimbile amalungiselelo awemhloliso yabantwana esembaqambile ukuthi thingabantwana ithuba lokuthi bafoka nxa sikhangela abantwana ukuze enelise ukukhava isidingakala inyanga zingu-9 okathesi abantwana inyanga ezinhlanu thithemu abayifundile nalezi nyanga ezikhona kathesi mhlawumbe vele azifike ezinhlanu sesingade ziyisithu.
Imizamo yokuthola abogatsha lwezemfundo yehlule ukuthi isikhulumeli sogatsha lolu umnumzana Tawungana Ndoro ubengaphenduli imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7. Kumaviki esanda kwedlula ugatsha lwemfundo ye-primary le-secondary luthumele izikolo umbiko wokuthi kumele zincedise abantwana kuhlelo lolu. Luqhubeke luveza ukuba ngemva kokuphiwa kwencwadi zokufundisa ama-curriculum lokulungisela imihloliso ka-2021 ababalisi bonke sekumele baqale ukufundisa besebenzisa uhlelo lwekhala. Uhlelo lwekhala luzasetshenziswa kubantwana abaloba imhloliso yezifundo zebanga lika grade 7 lezebanga lika form 4 lo 6. Ababalisi kuzamele baphathise ngokuhlela okwenziwe ngabantwana phakathi kwenyanga ezintuthwane zomnyaka lapho abafunde khona bengakalobi imhloliso ukuze bathole imiklomela esilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% evangezelelwa kulokho abayabe bekulobe kumihloliso. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi kalikabambanile le-MDC Alliance eMathebeleland South lapho kubikwa kuba amalunga amabandla la asedonsa ndawonye esenzela ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba le-Newsday libika ukubana umnumzana Bekezela Maplanka lomnumzana Yanga Moyo abakubandla le-MDCT benze umhlangano ngempela viki lamalunga ebandla le-MDC Alliance bavumelana ukubana kwenziwe lokhu njalo kungasaxotshwa kumakhanselela kudalela eparlamente abadlelana lo mnumzana Nelson Jamisa. But kubisela muva amabandla aphikisayo kuwabona esilwa nsuku zonke. Kasenelisanga uxoxa ngodaba lolu lo moyo lo maplanka. Kodwa umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le MTCT. Utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana ibandla lakhe kalazi lutho ngokwenzakale esabelweni seMatabeleland South.
Isinqumo sokusebenza ibandla libambisana lamanye amabandla sithathwa lugatsha oluphezulu olwe-National Council. Ngakho akungeke kube liqiniso ukuthi sesingene ekubambisaneni okunjengakhonokho ku-province ye-Matabeleland South. Nxa kuyikuthi bacho into enjalo kuyabe kuyinto eyizifiso zabo ekhona izabuya kubandla lonke, ngoba akusetshenzwa ngokuthi iprovince leprovince ifisana, kodwa kulandelwa lokho okufunwa libandla kube sokusenziwa kuma provinces wonke ilizwe lonke leZimbabwe. Kodwa kumele abantu bakunanzelele ukuthi ibandla leMTCT liyakholelwa kakhulu ekuthini amabandla asebenze ebambisana. Yikho nje libona ukuthi umkhokheli wethu uMonzora uqinise iMDC Alliance umbutho esasilawo ngo-2018, kanti njalo uselande abanye abakhokheli bamanye amabandla abangafika bona 15 15 esizabazisa ngokuhamba kwesikhathi ngokugcweleyo, ngoba ingxoxisano labo zisaqhubeka. Ngakho siqhubeka nje ngawo umbono kababa uMorgan Twangirai ukuthi sisebenze sibambisana singamabandla amaningi ukuze silethe utshintsho ekubusweni kwelizwe leZimbabwe kwezepolitiki.
Mnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT elikhokhelwa mnumzana Douglas Monzora. Ubexoxa le-Studio 7 lapho iseHarare. Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MTC Alliance, uthi akumelanga amabandla aphikisayo adlephani.
MTC ayixabani lamanye ama-opposition political parties ngenxa yokuthi sikholwa ku freedom of association, freedom of expression, freedom of press, freedom of conscience. Lamanye ama freedom aku constitution ye Zimbabwe, lama international conventions and documents. Ngalokho sifuna ukufaka dandalaza ukuthi asingalisodwa siyekele umziki wohamba ngenxa yokuthi sonke ama-opposition sithwele nzima izanu yasihlukuluza, izanu yasibulalela abantu, izanu kayinanzeleli ukuthi lathi singabantu abafuna ukuphila. Kodwa ke mahlabezulu asisoze sithule siqakezele abantu abasichaphazayo abathi thina iMDC Alliance sifanana lezanu PF. Lokho inhlamba, ngoba iMDC Alliance ayilagazi ezandleni, njalo ayizange ibulale isizwe sikamthwakazi lesikamambo, almost 20,000 civilians ezabulawa yigugurawundi. Ngibona ngani singahloniphana, sikhankase, singathethisani, sifaka ama-objectives ethu lokuthi simeleni, hayi kuvunyelwe.
Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, uthumizele iStudio 7 umlayizelo lo ekobulawayo. Live talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Abenhlanganiso yeZimbabwe Physiotherapy Association bathi lanxa indlela ye-physiotherapy isetshenziswa kabanzi ukwehlisa inhlungu zeqolo, kuqakathekile ukubana abantu badinge ulwazi olweneleyo lokuzivikela kulesi simo bengikehlelwa yilezi nhlungu. Intethelezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Okokela inhlanganiso eZimbabwe Physiotherapy Association umnumzana Dennis Body uthi iphysiotherapy iphathisa ukwehlisa inhlungu zeqolo ngokwelula amathambo okwenza ukuba umzimba ugcine uzelapha ngokwawo kungela kunatha imithi loba amaphilisi amaningi-ningi.
Indlela zokuphakamisa imithwalo, indlela zokwenza imisebenzi endlini, indlela esihlala ngazo sisebenza kumakhompyutha, le ndlela esidlala ngayo imidlalo kuqakathekile.
Udokotela Blessing Mushonga ophathisa kumpila kahle ngendlela ezigoqela ke le mithi yendulo evela ezihlahleni ezomisiweyo kumbe ezisetshenziswa zimanzi ezama herbs uthi lolu dubo lwenhlungu zeqolo bazibona ikakhulu ebantwini ababe sebekhulile.
Athi yabona ama bantu sebekhula laphana silama fluids lawana aphakathi amafluids lawana manje angaba malutshwane amathambo siyabona senjani sengani ayakhudlana so yikukusina kuba buhlungu.
Uthi ukuvikela isifo singakatholakali kuvele kuyinto eqakathekile okumele abantu bakunanzelele empilweni yabo kulokuyadinga uncedo lokwelatshwa sokwanakele.
Idiet yinto yokuqala esikhuthazelayo, idiet lokuthola ke isikhathi sokuthi umuntu laye akathola isikhathi sokuklina umzimba wakhe wonke, ukuvula sibili amavenzi akhe wonke, kwenza ukuthi ma kule anything ongafuka ukubangela umkhuhlane lo uqolo akathole naye isikhathi sokuqina esitini yakhe wonke kuphume emzimbeni wakhe.
Umnumzana Terence Moyo oyingcwethi kwezokuqinisa umzimba lokwenxabela ukukhuluphala i-wellness le-weight loss uthi inkinga eziningi ezigoqela inhlungu zeqolo lezinye zingenxabelwa abantu bangananzelela indlela abaphila ngayo behlise ke ukuzimuka.
Area, then it becomes easier when they deliver on the site of Amar.
Umnumzana Bhoti uthi usizo lwe-physiotherapy solutholakala kalula kula izolo okungaphathisa uzulu odinga lolu sizo.
Izibhedlela zezabelo zonke lezibhedlela zama-district eziningi sezilalo uncedo olunje lama referral hospital onke elizweni.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kuyajabulisa ukuba ilizwe selengezelele izifundo zabazingcwethi kuzokulapha ngendlela ye-physiotherapy ekolitshini le-University yeZimbabwe. Ngomnyaka ekolitshini leli kugxilwa izifundo ingcwethi yale indlela yokwelapha abangaba ngamashumi amabili kusiya kwamabili lanhlanu osokudala ke ukuba babe baningi elizweni. Udubo lwenhlungu zeqolo i-lower back pain lubikwa luhlasela isilinganiso sokuphakathi kwama chumi amathathu kusiya kwamachumi athubaminembili ekhulwini emhlabeni jikelele. Lolu dubo lubiwa luvame ukuhlasela asebekhulile. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambi.
Esigabeni lapho esipha ithuba abalaleli abakaStudio 7 ukukhuluma imibono yabo, uEzra Chisaspanda walomsakazo uxoxe loThemba othi yena ulisela, uthi yena utshontsha amafoni ezimoteni yezindlini lezinye indawo. Ake sizwe ingxoxo le uhlelo oluphume emoyeni olweZimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eyeFacebook kukhasi lethu eleVOA Ndebele.
Wezana mpilo ina?
Hai, ndon mpilo zekula nyayeva.
Lapo, uya chowonja?
Eh.
Ok, uto nta anga kulu?
Ama phone ya secha.
Uya secha banti?
Eh.
Awa ibe khambe 3D?
Eh, but ngozi ngamba auti, nyavulis mota nski.
Awa ntote, nga ulandu munti, yabu ngezawuli, nga uza kucharo. Umlanda jani?
Nga zinigele, nga uso kunzima Zimbabwe.
So ibunzima lo wenza ukuthi wezenje.
Eh, ungasikho kuvela banguyenze.
So
ngasebenza.
Eh, ngawulo umsebenzi abasebenza.
Eh,
so ngawufika lapha nemuntu ufikwenzeni.
Emuntini? Akhanye uthebe.
Uthoko mama.
Emuntini mama.
Uthathe lo mama kakhulu uthathe lo baba mfoni.
Ngithathe lo nkomo uthathe TV.
Eh, wenza nakhiphi ngqambo?
Hayi, Hayi vele mso ngami ngambe mini mina.
Okay,
awu. Mina ngikwansi kumthuza. Ngi ibhandela kholeli so so so. Mbeze ngimbamba ibhandela yakhe. Ngabe ngikhipha ifoni kwabantu wayini.
Hmm. Azivele ngaselaye. Usenza futhi.
Ai, ngiyahlala tuza nezimoto khonapha. Ngapha vele uthelukama abatshelanga unanzelile.
Bona zesibikulethe le.
Bananzela sephambili uma segade emhlovini. Ikubona kwanje varadi.
Right. Ezimoto lapho kwenza njani? Uthatha isigelo.
Ngithatha isigelo, but sesizobona esivula ngakwakhe.
Sivula njani?
Siyabaza kuyani bavela singathi isigelo singasabaza
ufaye ngapi lapho ungena khona ikhiye
ungena khona ikhiye singaqakamisa sozithibilizi
ungaqakamisa
kuyaqakamisa kuyaphezulu sokuvulela
sithatha remoto sithatha into eziphakathi
sipesha sithatha sithatha isikhwama.
Okay, ama rate ezimoto so bazawo kichimise
lokutsha sengingaphendukela khoma
khoma
ngatshawe nombia bosabula
ukhabena mibi
bame potapoti isikhathi
esiningi enombia bakuxoshaza kuhamba yini
hayi vele ngabona ngibantu abanabama
What was it 2 feet?
I don't have 2 feet to be there.
Okanda, okanda.
Okanda, okanda.
You can't. You go to the hospital. You go. What's the hospital? I'm going to the
hospital.
You can't. You can't.
Lapho ke sizwe uEzra Chisa Sibanda ixoxa loThemba othi yena ulisela bebexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethelela enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi leVOA Ndebele kwezemidlalo. Singekehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalenyanga kamfumfu eye breast cancer month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imhloliso olwe continuous learning assessment soluphazanyiswa lubhubhane lwe-COVID-19. iZimbabwe isiyenelise uhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupraxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-half past 6.